Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Zinorema, zinogoza. Kana mambo shandisa mari yekuzvikonyika, mugono chishandisa mari yenyu muchidzoka pamari yenyu. Yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yayiripo ndeyekutizo tasaunza Zimbabwe dola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge zvifundwa.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezivalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngabamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okumangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani lamanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. ELeZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor ka ward 18 eDethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Ngawu ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sijabonga nxa sokuyenzakala, but okwakathisa abantu babenjana, umuntu wonke ubenjana. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale zayo banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana lezaonabilithi yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg kabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa lawo ama-20 kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ ndo usenze Forest Commission, hayi bakwanisa ukuthi banike lawo ama-10 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha eDethe mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla, because umuntu wonke ule ndlala, but banikwe accordingly to their vulnerability, ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho eDethe kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
EDethe alukafiki, njengoba ngilithi ngishilo esikhathiseni ukuthi ngikhansela wendawo yeDethe. Nxa ukuthi world food program ingabe ingafika eDethe, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela, even labanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodi yangkhona njengokhansela. EDethe abakafiki, yisaidi ayikafiki le-programu yezokudla. Yisaidi siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela eminye imihlangano esiyingenayo langamanye ama-programs, but angasho okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
EDethe manje kuwesi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. EDethe bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama. Kube zidlovu ezihambayo, kube zilwane ezihambayo. Indaba yamanzi EDethe serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 eDethe ubeqoqa esicingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le eDethe. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, nenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi enengi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezulu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kumhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jane van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology, uMnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe laku region yethu. Okutsho ukuthi amanzi malutshwana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu, amanzi malutshwana kakhulu. Siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Ana lawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Ngesikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengezela ingqulelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabisa siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolo yilokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kuponshwe sola siza kuba lenkinga. Asoze sibe isithole isivuzo leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesihambile ukuthi kupontshwe-ke ngamagesi esiwathola kubani, kusolar energy, right? Nanje phela ngalivalele. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo-business people, esingayenza njengabalimi, yes, ukuyi-investa kusolar kathesi nje. Balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathatheke imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo yilonyaka.
Lo-ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST, ubexoxa icingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi i-MK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Ngesikhathi sempi yenkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo owayengumholi wezabhu. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing angesithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alelo, kodwa ngeke sithi kufane ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe iyi-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona imbala ngoba nakho nempali ihambe icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo bese zingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe iqhiphisayo kweze politiki ukuthi ubhaliswe ngoba ungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu lokweze politiki kahle kahle angithi nje ngoba vele sesitholile nje ukuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC ukusho ukuthi hayi ayikaze nje landela ngokusebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-MK ibhaliswe njengeqembu lezepolitiki okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayikwazi ukuthi iphindele lapho i-ANC kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukusifaka ehlazweni ngoba ikhongolo u-ANC uyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe iyazazi lezi zinto lezo kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukudlala ngemali nje
likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza iANC ibone ingani ngalahlekela
siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda umsholozi ngakho kungenzeka ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abajolisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefa kwamacala nokusolwa ngamacala afika kuyi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubekela ukubebaleka ukuyibonaublandla umsholozi ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe banisekele leli iqembu le-MK.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi yecubungula ezemithetho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli udaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marshan uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhla ziku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba umongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakala iguilty amacala lawana kuyabe kuukuthi kumfaka ezingele elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama-citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambone nqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhola uTrump abalandeli bakhe bakugandela singakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-America. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto aseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcono kakhulu ngoba uBiden usehlilekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale asithi njengakathi njengento ekhona ePalestine kathi uBiden wehlulekile ukuthi ayikondise masinyane isheshe iphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcolo angakuletha kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi better option ukwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukanye ntembu ukuthi nqa abantu bemazi abasuka la ekudala esase ngo businessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo Mike Tyson umuntu owavela wayephila impilo ewild akazange wabe umuntu ofuna ukuthi mhlambe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine ukusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana lezo
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube walandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwele Bilitane Nesikhathi kugqishwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla sixoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo okuningi sikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare
unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi ningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yifamily lapha azalwa khona. Umphakathi ungenelisa na.
Utsepani Thembani Nare. Umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. Utsepang uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Ungumuntu ozimiseleyo entweni yakhe yangaphaka ukuthi ufuna ukwenza ulutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edalele Senate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye unceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyaqalisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuna.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakurhulumente. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
bona studio sendi njani kodwa wasakazi bethu hayi sithi sike siphawe nje khona lokho sikufona udole silalo la kungalungayenzi lutho nje hayi khona sithele nzima kakhethe nzima okwamanje kasisakwazi ukuthi iphi iphathi ezokukhulula ubanayo izane iyalo iyalandula mpela kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola kusayivumela ukuthi iyalo ilandule kuzofika ekugcineni ukuyalo ilandule kuyehlule ingasela plan okwamanje kusayivumela kusayivuma ya kusayivuna izano mazokuyiyala kuzozenza kodwa ilizwe leselezano lele ilizwe labantu lele azakwata ilizwe likamnakako until amen kuzobeka ujesu ayizasiyenza ungathi yena iyalela ilizwe kuphela enzela kulokhu abeyenza umkhosesho wabekhipha amagoldi bayathenga out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezimbabwe bezihlupheka ezibhedlela kulaluthu
sibuyele sibonge studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abana-information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukubakhohlisa ngempela i-corruption leyo mna ngingagwayiqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mna ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho upresident wezano wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje bakhuza itiye bonke emasondo nangakwalo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga wengaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi ne-cabinet yezano PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela izano abafana nabo uMalathi Nkomo yabo Belief Gawule yabo Joseph Chuma abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
Studio 7 ntshona njani umarolimkani wesigada ona iyeza kanti besicebekele indlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezano lapha njengobana besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezano especially ogawuli labochuma laba abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi Studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezano abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into umsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafundi odm bantu
asalibonani ndinjani ku-Studio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyaku ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni ama-youth kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le sipha abasela wonke la
bayibona abasebazini athi le imali yalokhu besithi iliwe lokhu isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinavali ukuthi lobo siyathengisa inkwa somele uhambe uthweni imali somele uhambe uthweni imali ochanbey usiyathengisa inkwa indaba le bangazilibekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nani sikuphi manje sokuwamabhoni abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi uma webhenkile izovuka kuthiwa iya espar hayi laye lowo umkhokhelo wezimali ngibongane engqondi nakho kakho right ngeke kuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali espar ngosuku ngosuku hayi ngibona la ukuthi akaphelanga akana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asivaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.